yalokhu kutshengisela ukuthi isibindi inkululeko asiyabi nayo kwele Zimbabwe nxa abantu bengasukelenike ithuba ukuthi bekhulume lokhu abafuna ukukhuluma okusemthethweni okungabhilizi abanye abantu. Silokhu kutshengisela sibili ukuthi hhayi inkululeko eliqiniso emqotho asikabi layo. Bakhona ababusayo abalokhu besesaba ukuthi abantu belazi iqiniso. Yikho sithole ukuthi uma umuntu esesaba yabe sefuna ukuthi azimbenzele omunye umuntu. So into edanisa kakhulu eveza ukuthi ukukhululeka kumbe inkululeko lokho ingekho.
Kona selokhu kwaba lo hulumende womanyano Nkomo, ungathi ukuhlukuluzwa kwenhlanganiso ezizimeleyo kuyaqhubeka ngendlela okwakuvele kusenzakala ngayo iZANU-PF isayodwa embusweni kumbe sokulobubelo?
Singathi kungcono, kodwa hayi lokho kukhona. Asikhangela nje sathola imihlangano eminingi sibili yenhlanganiso ezizodwa isukela ku NYDT elubane imonazane babalemhlangano yaniswayo yapha kugeba le mhlangano yaniswayo last year eTsholotsho lasekhezi. Sola ukuthi njalo kulamalunga amaningi ama-organizations ama-civic groups asiyabotshwayo lonyaka la last year okutshengisa ukuthi sibili lokho kukhona khona lokho uhlukuluza ama-civic groups ngoba ama-civic groups yasele lokho ehlohoza ekhuluma iqiniso eveza amanga ekhulumela ilungelo loluntu emela abantu abanyathiziweyo. Ingakho-ke lokho kukhona ukuthi abantu abangama-activist babamele amalungelo abantu lokho behlukuluza endaweni eziningi. Kodwa ngingathi ukuthi kuyiwesi kulo 2008 kodwa kuyadanisa ngoba sisilo hulumende womanyano, yikho okudanisayo khona lokho ukuthi sihulumende womanyano kodwa ama-activist lokho ehlukuluzwa.